ipreze nezentamisa ubona ukuthi lezi nkulumo azilahli lezidingo zezizalwane zeZimbabwe. Wase ngithi hayi ngeke ngimoshe isikhathi ngisiya kwenza lokho. Kuqakathekileyo ukuthi nxa sokulungiswa iy'nkulumo ezilungisa udubo lezombangazwe olwenotho lolomthetho lokubulawa kwabantu, lezo nkulumo ngizuya kuzo ngempela ngizohamba ngigijima, kodwa lezi hatshi zingani ngezokudlala. Okwesibili wasesithi nxa kusenza inkulumo eziqhathe kangako kufunakala kube nomantshi ozabe khangela ongayisuke womunye wabantu abakulezo nkulumo. Lo mhlangano ngumhlangano kaMnumzana Mnangagwa ongatshengisa ukuthi unobubelo kumbe ungabe ungela kukhetha kumbe ukufeva uPresident Mnangagwa ngobe nguye awubizileyo.
Kulikhathazi yini ukuthi uMnangagwa uzavuka kusasa esetshela abantu beZimbabwe, esetshela inkokheli yomhlaba ukuthi wamnxusa uChamisa kodwa wayalukuza emhlanganweni?
UPresident uMnangagwa angabe wayenelisa kancane ekupheleni kuka-2017 ukuthi athembisa abantu izeneze futhi yena uzaba umongameli onokuthula njalo uzaphanga alethe idemokhrasi kweleZimbabwe. Kodwa umhlaba wonke jikelele labantu baseZimbabwe sebekwazi impela ukuthi hatshi uMnumzana Mnangagwa somuntu wokuthenywa njalo intaba ezenza yena uchaya umanotsha kwenza ukuqila abantu nokungakhuluma iqiniso. Ngakho abantu bayakwazi ukuthi oleqiniso njalo ongathembakala ngupresident Nelson Chamisa, hatshi uMnumzana uMnangagwa, ngendlela aseziphathe ngayo eminyakeni ephelileyo kusukela ngo-1980. Abantu bakubona phela abantu bakaMnangagwa besithi bona abantu bebetshaywa ngabantu abatshontshe iy'mpahla lempobho yamapholisa. UZulukazi weZimbabwe sekwazi kungamanga